Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Mugela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 24 kunhlolanja 2021 ngontungameli nkumo endabeni zethu lamhlanje
lamaqembu amane elinye lisesibhedlela esikhulu sase-United Flower Hospitals elinye lesibili libe sesibhedlela esikhulu sempilo futhi amabili alandelayo esingathi ngu-team 3 lo-team 4 bayazula ledolobho lonke.
Abogatsha lwezempilakahle bamanyanelo masipala wakobulawayo namuhla basungula uhlelo lokuphuma ijumo behamba behlaba izisebenzi eziqakathekileyo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uselandule imbiko yokuthi udandana lamakhosikazi abanikazi njalo wenza indaba zocansi labesifazana abatshiyeneyo emahofisini akhe.
Thina be-MDC sikhathala sithi abantu bayelungelo ukukhetha freedom of association. Yikho ke akusimangalisi uma sebezikhethele ukuthi babuyele bayejoyinana lezanu ngoba bafuna ukukapula.
Abake baba ngamalunga e-MDC Alliance yedale lephalamende abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sibaphume kuleli bandla namuhla bangena kuzanu PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abogatsha lwezempilakahle bamanyanelo masipala wakobulawayo namuhla basungula uhlelo lokuphuma ijumo behamba behlaba izisebenzi eziqakathekileyo ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 endaweni ezitshiyeneyo. Phansi kohlelo lwe-mobile vaccination program lolu izisebenzi zilandwa ngezimota zihlatshwe lapho ezisebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kwensuku eziyisifica minemibili kuthi ukuhlatshwa kwesibili kwaleli jekiseni kulandele ngemva kwensuku eziphose zifike inyanga 28 days. Esungula ukusemthethweni uhlelo lokuhamba behlaba izisebenzi zezempilakahle olwe-mobile vaccination program umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda yena ohlatshwe lamhlanje uthi abahlaba leli jekiseni bahamba belandela izisebenzi zempilakahle lapho ezikhona.
Lamaqembu amane elinye lisesibhedlela esikhulu sase-United Flower Hospitals elinye lesibili libe sesibhedlela esikhulu sempilo kuthi amabili alandelayo esingathi ngu-team 3 lo-team 4 laba bayazula ledolobho lonke bahlaba lapha bezedlula besiya phambili esingathi ngama-mobile teams amabili azahlaba zonke izisebenzi zempilakahle ezisebenza zizimele zodwa esingathi yi-private kumbe ezi-public ngezikahulumende ezekhansili zabhoda amakliniki wonke akekhansili kunye lamasejari lamakliniki omathadeyi sikhulume ngabo premier service lwe-men's clinic lamanye anjalo asedolobheni bonke izisebenzi zempilakahle ezilapho zizahlatshwa zilapho ezisebenzela khona. Okwakhathesi sibona ngathi abantu bayeza bezohlatshwa. Yebo kulabanye abazabuza imibuzo etshiyeneyo abanye njalo badonde ukuzohlatshwa kodwa siyakwazi konke lokhu ngento entsha njengomkhuhlane omutsha lejekiseni lilitsha. Akusiwo wonke umuntu othanda into entsha ovela ehlayisukumele phezulu.
Intatheli izindaba yakobulawayo umkhululi Ncube ohlatshwe lamhlanje uthi ukubone kuqakathekile ukuzivikela.
Kuqakathekile njengentatheli izindaba ngoba umsebenzi wethu esiwenzayo sisebenza labantu abaningi kakhulu, siyahamba imango emide sihlangana labantu abaningi abavelelayo kundawo ezijiyeneyo. So ke kuqakathekile ukuthi okokuqala nxa kulendlela esingazivikela ngayo sithole ukuvikeleka. Okwesibili ukuthi khona yithi esiyibhalayo, yithi esiyisakazayo ngalo umkhuhlane kakhulu. So kwesinye isikhathi kuzasisiza nxa singangena phakathi kwalolo luhlelo sibe kwazi ukuthi mhlawumbe nxa kungaba labantu abazakuba nama-reactions kumbe abangasoze bephatheke kahle mhlawumbe ngalo umkhuhlane, kwesinye isikhathi abanye bethu mhlawumbe nathi singadlula lapho. Nxa sibhala asoze kufanane ukuthi ubuze umuntu kodwa uzabe ubhala ngento oyizwileyo nawe emzimbeni wakho ukuthi ihamba kanjani, ngoba silomsebenzi omkhulu ukwethulela umphakathi imbiko eqondileyo, imbiko ezabasiza ngalo umkhuhlane. So yikho
unkosikazi Sitshengisiwe Siziba okumsebenzi wokubona ngezokuhlanzeka kobulawayo uthi uhlatshwe ngomvulo.
Mina sengihlabele, ngathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade sekuletha kakhulu abantu bengelashwa be-vaccine, kodwa mina engibhalisela khona ukuthi sengihlabile. I never had any problems, ngathaba ngamande. So kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe, but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akufanelanga siqhubekele phambili singasayenzi i-prevention. I-prevention lokho iqakathekile ngoba i-vaccine iyayenza ukuthi at least nxa ngingayigula i-COVID-19 ingabuyi ngamandla. So kodwa ama-preventive measures kumele siqhubekele phambili siwenza, make sure ukuthi siyagqoka ama-mask ethu.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuba leli dolobho lithole amajekiseni edlula 13,200 azasebenza kuhlandla lakuqala lwe-Sinopharm COVID-19 vaccination program. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati namuhla ulandule imbiko yokuthi uthandana lamakhosikazi abanikazi, njalo wenza indaba zocansi labesifazana abatshiyeneyo emahofisini akhe. Lokhu kuza ngemva kokuba inkundla yeZim Live yethule imbiko yencingo ethi ithole ngudlu elelizwi elibikwa lingelikaMohati labesifazana abatshiyeneyo beqoqa ukuya emacansini. Omunye wabesifazana laba uvikwa engumcuphi osebenza ehofisini kaMohati, olomyeni wakhe laye ongumcuphi abasebenza bonke. Kodwa uMohati ukulandule lokho emhlanganweni awenze lentatheli izindaba namuhla esithi kulabantu abangena encingweni zakhe ngokungekho emthethweni benza imithanithani yokungcolisa igama lakhe. Uphinde wathi ilizwi lakhe lalingiselwa. UMohati uthe abenza lokhu yizitha ezizama ukumsusa esikhundleni sakhe, kodwa uthe kayindawo. Uphinde wathi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye oza kutsho ukuthi elakusasa lakhe limi njani. UMohati uthe njalo uza kuya emthethwandaba phezu kwalolu daba. Umhleli weZim Live umnumzana Mduduzi Mathuthu uthi ivama ngempiko yabo. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ngobaba uMohati uyethusa njalo kuyayangisa. Bekungakhangelelwanga ukubana umuntu omdala njalo olesihlalo esiphezulu njengaye enze into enjengaleyo, kodwa lapha sikhuluma in a normal country, le bantu naba normal. But njengoba thina sibuswa ngabantu abalobuntu obungekhoyo, kakulanto emangalisayo. Labo abakhangelele ukuthi uMohadi achiye umsebenzi, ayi mbona ngazathi abachiyananga laba sitshele ukubani idiesel siphuma elitsheni. EZimbabwe akusiyongxenye yethu ukuthi umuntu engaphambanisa axolisi, akusiyongxenye yethu ukuthi umuntu angawona achiye umsebenzi. Andi vele bona laba basiphetheyo bagcwele igazi ezandleni, baqedile abantu bebabulala ngegugurawundi. Okwethusayo yukuthi abantu abaningi abaduma ngadi kathiye kangibezwa bekhuluma ngokubana umnangagwa kavele kwakungafanelanga abe sesihlalweni.
Uthi njalo uMohadi abantu bangena efonini yakhe ngaphandle komthetho, abuye athi njalo ugayisuye ngoba ilizwi lakhe kukanya lalingiselwa ukuthiwa yi-cloning. Aphinde athi akayindawo kachiye umsebenzi, kodwa uMnangagwa uthi nguye oza kutsho ukuthi uyamxotsha kumbe uyahlala. Ungathini ngalokho?
Ukukhuluma azigwenxa okutshengisayo ukuthi hayi kukhona iphunga, kukhona angaba kwenzile. Bekungaba kuhle nje ngabe uqhubeka ezithulile, mbona ngazathi bekuzamsiza. Kodwa kulalabo abathi bakhangelele ukuthi njengoba enze into elihlazo kangaka ngabe uyachiya, ayi bayangethusa laba kulehlazo eledlula ukuchitha imphefumulo osokwenzakele kuleli lizwe. Kodwa abantu bangkhona bekuma phambi kwabantu bekhulume ngoNkulunkulu, bekhulume langokum langombuso omuhle. So anyone obelieve ukuthi engathiyela into enjengaleyo, mbona ngazathi kulento emhluphayo. Thina kuningi osokwenzakele kuleli lizwe okunyanyisayo, okuyangisayo. Kodwa abantu bangkhona nje baziqhubekela kungana kwenzakalanga lutho. So kambona ukuthi engathiswa ngezocansi, hayi kangikakangakukhangelelanga njalo lokuthi ethi yena ubaba lo ophetheyo umqhathi wakhe ngamxotsha. Kangikhulu ukuthi vele bonke behlangene bake bekhulume ngokuxotshana, yibo ukuxhwala nokuganga umuntu eqhubeke futhi nge-brave face but yibudodadoda. So vele ubudodadoda kwabo kabe ukuvuma ukuthi kuthiwe umuntu ngenxa ye-immorality engachiya umsebenzi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe. Abake baba ngamalunga e-MDC Alliance yedale lephalamende abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lillian Timfio sibaphume kuleli bandla namuhla bangena kuZANU PF. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini yakhe e-State House. UChebundo waziwa kakhulu ngokunqoba uMnangagwa kabili kukhetho lokudinga umeli wekwekwe edale lephalamende eminyakeni edluleyo. UChebundo utshelele umsakazo ukuthi usengene kuZANU PF ngoba ufuna ukuphatheka kuhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Kasenelisanga ukuxoxa lo Timviyosi ukuze sizwe esakhe isizathu. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
UJesu wathengiswa ngabantu edisidlalabo. Nanga uJudas Iscariote waqakuza uJesu emthengisa wazobulawa. Namhla lathi ngapha ku-MDC Alliance akusimangalisi ngoba edevele sesibonile ukuthi kulabanye abantu abahamba lezano baphakathi kwethu, kodwa sibatshayela ihlombe ngoba baphangisile ukuhlumuka bayajoyina ibandla labo lezano. USenator Lillian Tremvuyos lo Honorable Blessing Chebundo. Thina be-MDC sikhathala sithi abantu bayelungelo lokukhetha, freedom of association. Yikho ke akusimangalisi uma sebezikhethele ukuthi babuyele bayejoyinana lezanu ngoba bafuna ukukapula. Sithi thina uBlessing lo Lilieni balandela inhliziyo yabo, esithi conscience, ingqondo zabo. Uma sebezikhethele joina izanu PF ntambama kunje kamba liboni ukuthi ababalanga kuhle miscalculated.
Vanengi abantu asebesuke kubandla lenu baba mafa besiya kuzanu eminyakeni edluleyo. Kambe lokhu akuvezi yini ukuthi MDC ivele igcwele abantu bezanu?
Umbuzo lo mntane nkosi umbuzo onempendulo ezimbili. Ye, hatshi. Ngenxa yokuthi ungakhangela ubone ubaba uBlessing Chebundo ngama founder members movement for democratic change ngo-1999 evela kutrade union ngumuntu ayefanele ukuthi bangabe bambulala bambopha bamthela iPetro kwasila nguye umuntu owaxotsha ubaba uMnangagwa eKwekwe Central for 2 terms emudla yikho ke ngithi kuya simangalisa lathi ukuthi amaqhawe njalo ngezikhathi zokugcina ntambama ntambama sehlumuka esiyalandela iphathi esifile umama uTravius Lillian umama edekhanya efuna isikhundla esebenza duze lama leadership engumuntu okhutheleyo engumuntu oyiphezisinga samnanzeleli ukuthi hayi kalabuchopho lomkantsho yikho kazange khethe ukuba nguvice president.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Izisebenzi zikahulumende kanye lozulu jikelele bathi inyathelo lebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe elokwethula imali ebambeneyo e-$50 kanye lokukhweza isilinganiso semali engathathwa ebhanga ngelanga isuka kunkulungwane eyodwa isiya kunkulungwane ezimbili zamadola lilakho ukwehlisa isisi ndosemali yakuleli bantu lokho kuzabangela ukuqhasa kwentengo yezinto kubika ubathabile masuku.
Uzulu wakobulawayo uswale kakhulu umbiko ophume kugwalo oluphawula inhlelo zemali lesikhwama selizwe owe monetary policy statement. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi bona abakukhangeleleyo kakhulu ikwengezelelwa iholo.
Sibone i-government ikhulumela indawo yokuthi izofaka imali entsha ama-$50. Siyabona lokhu kuzobangela ukuthi ama-salaries ethu azogcina angasakwananga ukuthi siphile kuhle. Kathesi siyakhala ukuthi ama-salaries ethu ayehlile asephansi kathesi endawo yokuthi imali yethu ayisathengi. Kutsho ukuthi vele imali yethu sifuni basinike imali eyathengayo ama-salaries vakhwezi. So kathesi sizokhangela ukuthi sikhulumisane nayo i-government siyenze khonokho.
Umnumzana Sandile Khumalo ongumbalisi uthi ukungezelelwa kwemali ethathwa ngelanga ebhanga akusoze kuncede ngalutho.
Ngoba kwamanje okwakhathesi besithatha ama-1,000 nalawo but kodwa imali yangikhona ibingekho nsuku zonke. So mbona ngathi le ntengo vele yezinto ezitola izaqansa futhi la ma-rates azaqansa kubosiphatheleni. So mbona ngathi hayi aso mnqonde right sibili kubana ukuthi ngabe ifaka ama-50 bonds abambeneyo lawo la.
Umgcini sihlalo emangweni welupane enhlanganisweni yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi inyathela le-RBZ alisoze liguqule impilo zababalisi.
Ufakwa kwe-$50 entsha akuguquli lutho ngoba mhlawumbe i-$50 yeZimbabwe ingele kathi zingayithengi lutho bese sibuya ekuthini umuntu usezangena ebhenki enelisa ukuthola 2,000 ayithengi lutho. Ababalisi bayakhala kathesi behola 18,000 wena ubusubanika 2,000 ngosuku olulodwa nabesikhandi ukuthi uhulumende uyavula ilimithi yeku-20,000 aya kodwa-ke kusadlalwa nje la nxa sikhangela hlongezele 2000 le yokugada imoto i-monetary policy statement.
UMnumzana Khulekani Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kaboni ukuba ukuhloswe yi-RBZ kuza kuguqula isimo somnotho welizweni.
Lesi isinqumo se-RBZ sokuintroducer i-$50 ebambeneyo, angiboni mina usiba lolutshintsho ngoba ngakhangela even ngaphambilini sike saba le introduction yama-$5 kulandela ama-10 lama-20, kodwa isimo emabhenki asitshintshanga, abantu lokho belayina bethole lezi zimali lakho futhi ungakhangela le imali yakhona bengaze beyiphiwe. I-value yangikhona in terms of ukuthenga ayikho ekuthengeni, abantu abaningi bashetsha izinto nge-foreign currency, so kuzamele leyo mali uphinde uyitshintshe ibe yi-forex ukuze ukwanise ukuthi uthenge. So hayi, asiboni kusiba lutshintsho, ama-qs ngibona azaqhubeka siba khona. Nxa engakusiba njalo futhi ngibona lezi zinto zizakhwela futhi ngoba abantu sebetageta lezi izimali ezizinkulu.
UMnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi lokhu kuzaba le mpumela eyodwa kuphela, ukukhuphuka kwentengo ezitolo.
Kwakuse sonke isikhathi nxa ngabe uphinta imali enkulu kulale kade ikhona, izinto ziyakhwela vele. Ingakho ke zizakhwela la ngabona besithi balungisa lokhu abathi ukuswelakala kwemali emabhenki. Vele balutshwana abantu abazuza imali yabo emabhenki, abantu abaningi abasebenza, abantu abaningi bayasokola, bathwele nzima. Ngakho ke zizakhwela izinto zibe nzima kakhulu kulalokho kade kukhona. Akulungisi lutho lokhu kuyona kakhulu, akulungisi umkhonomi ngendlela efaneleyo ukuze abantu baphile kahle.
UMnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi wezomnotho, uthi inyathelo lebhanga elikhulu ele-RBZ litshengisela ukuthi umnotho welizwe awuthuthuki lesi sinto semali sesehlile.
Ye, lokhu kutshengisela ukubana intengo yezinto isikhwelile, abathi ngesilungu yi-inflation. Lokhu kukhomba ukubana isisekelo somkhonomi asimanga kuhle, so uqakathelekile ukubana kulungise umkhonomi, kulungiswe lo mumo njalo oletha ithemba kumkonomi esithi ngesilungu i-confidence, ngokuba la migoqo elungileyo elandelekayo ukuze labo abafuna ukufaka imali kumkonomi labo babe lethemba, babe legunya. So konke lokhu kukhomba ukubana lo umkonomi awusakhuli, yikho ke sokule inflation leyo kusebeletha i-$50 ehlangeneyo.
Esethula umbiko ophawula inhlelo zemali lesikhwama selizwe owe-monetary policy statement, uMamukuja ubike ukuba inhlelo abazifakileyo zikhangelele ukuba zithuthukise umnotho welizwe ngesilinganiso esiphezu kokuyisikhombisa ekhulwini, i-7.4% umnyaka wonalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Odume kumdlalo wegolf eMelika uTiger Woods ubikwa esephapheme esibhedlela lapho abehlinzwa khona kulandela ingozi yomgwaqo abekuyo ngolwesibili. Amapholisa asadingisisa imbangela yalingozi ayenze eyedwa. Uhulumende weNigeria uthi abantu abalitshumi babulewe ngamabhomba esigabeni seBono kulelo lizwe eMaiduguri, njalo kucatshangelwa ukuthi amalocatsha aweBoko Haram yiwo abangele lokho. Izakhamizi kulindawo sezivalekile emizini yazo. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthi eleMelika lidinga ukubuyiselwa kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Human Rights Council ngemva kweminyaka emithathu owayengumongameli uMnumzana Donald Trump walikhipha ilizwe kuwo.
ngoba hlaba omkhulu umkhosi abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa ngemva kokuqansa kwenani lalabo asebelahlekelwe imisebenzi. Kubika uThuso Khumalo.
Inani labantu abalahlekelwe imisebenzi kwele South Africa seliqanse kwamagama okuyinto esitshiye iningi lezalwane zeZimbabwe seziphila nzima kakhulu. Okhokhela iofisi kahulumende bona ngokubalwa kwabantu uMnumzana Lesenga Maluleke uthi inani labensundu abangasebenziyo selifika kusilinganiso esedlula amachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 36.5%.
The aspect is that they gained employment, community service and social, community and social services.
Ikhona eminye imisebenzi edalekileyo kodwa incane kakhulu kulale elahlekileyo.
But they were not enough to offset the number, the increase in the number of those that are unemployed.
Iningi labeZimbabwe bebesebenza endaweni zokudlela okuyizo eziphazamiswe kakhulu imigoqo yokunqabela i-coronavirus njengoba abantu bebengavunyelwa ukuyadlela kulezi ndawo. Lobanje lezi ndawo sezivuliwe okwakhathesi. Ukwethekelela okwenziwe yile ntatheli kwezinye zalezi ndawo kutshengisa ukuthi iningi lazo zichitha isikhathi zingelabantu kwezinye bebalutshwane kakhulu. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Miriam Hlabangana uthi yena ngemva kokulahlekelwa umsebenzi impilo ibe nzima okumangalisayo.
Ngisebenza e-restaurant but because of corona ngagcina ngimiswa umsebenzi and until now I've been struggling. Life has never been the same again. Angisakhona nje nokuthumela ingane ukuthi sithole kokudla khona nokuya esikoleni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sinini Dube yena othi abaningi baphelelwe izindawo zokuhlala abanye bagcina sebebuyela ekhaya.
Since ama-lockdown le coronavirus le angizange ngikhona even ukugcina abantu abami manje lesikolweni abayi ukuthi ngithumele ekhaya abazali imali ayikho. Akunzima since i-coronavirus le ibuyile lama-lockdown asazi ukuthi senzeni.
Unkosazana Farisa Dlamini uthi okubuhlungu ukuthi ukulahlekelwa kwabo imisebenzi lokhu sekusitsho ukuthi izihlobo zabo ekhaya sezidla imbuya ngoluthi.
Uphelelwe umsebenzi umnyaka ophelileyo. Bengisebenza ku-private school efundisa ama-sciences kuphela. Ayizange isabalula kimi impilo emva kwalokho. Ukuphela komsebenzi kudale omkhulu umehluko ngakithi ngoba ngingesenelisi ukubanakekela abazali bami labantwana bomfowethu. UMangwe usezilalela eziko egumeni langakithi. Isinzima impilo kubazali bami ngoba bebethendele kimi. Ngokunjalo lakimi ukudla sekutholakala nzima.
Unkosazana Pauline Nkomo uthi abaningi sekumnyama phambili lasemuva.
Mina bengisebenza emakhitshini. So kwenzeka ukuthi last year umlungu wami laye waphelelwa ngumsebenzi. Ikhampani yakhe yavala. So wasengifonela ngisendlini. Ethi khona angikasakwazi ukuqhubeka nami ngoba laye akasasebenzi. Akasela income. Abantwana bami bayafunda. Kungihlukumeze kakhulu lokho. Lazila ngapha kimi. Irenti indlu siyavalwa. Ukudla ngidla nzima.
Loba kunjalo imbiko yamapholisa lamasotsha abalinda umngcele esabelweni seLimpopo ikhombisa ukuthi inani labeZimbabwe abangena kuleli ngokungekho emthethweni liqhubeka lisanda kungakhathalekile ukuthi lalapha imisebenzi isihlupha okwamagama. Kusiyaphela umnyaka ka-2020 inani labangasebenziyo liqanse layafika kusilinganiso esedlula amachumi amathathu lambili ekhulwini 32.5%. Nxa sekubalwa lalabo asebedinge imisebenzi baze bakhalala, inani labangasebenziyo selisedlula amachumi amane ekhulwini 42.6%. Lokhu kutsho ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 7.2 million abangasebenziyo kwele South Africa. Iningi lale misebenzi iqedwe yokuvalwa kwamabhizimusi ngenxa yemigoqo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Isabelo seGauteng ngokulapho kulabeZimbabwe abaningi ngesinye sezabelo ezilenani eliphezulu labantu abangasebenziyo. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Montungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.